Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Izizwe ubuhlungu kakhulu ukuthi ubaba uNkanda sehambile. Uhambe namuhle ekuseni kodwa asikwenza amanenzelo akhe kodwa sibona njengani nje umuntu owaleli lizwe leli.
Omunye wabasungula ibandla lezanu PF njalo waba ngumphathintambo engatsha ezimbalwa ezigoqela ezomvikela iZimbabwe isanda ukuthola uzibuse umnumzana Enos Nkala kaSekho.
Amaninzi a-right kakhulu u-acting governor napha utshele ukuthi hayi ama-preparations sifike ku-advanced stage.
Umongameli Mgabe ufungiswa ukuthatha isikhundla sokubusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo kusasa kulandela ukukhethwa kwakhe kukhetho olusanda kwedlula.
Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli becelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai elokitshini leMkhoba eGweru batshengisele lamuhla okwelanga lesibili besola impumela yokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Omunye wabasungula ibandla lezanu PF umnumzana Enos Nkala kaSekho. Umnumzana Enos Nkala waba ngumphathintambo engatsha ezimbalwa ezigoqela olezomvukela iZimbabwe isanda ukuthola uzibuse. UNkala ubhobhele esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lamuhla ekuseni. Intathe yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu wamkele ngendlela ehlukeneyo imfa kaNkala. Bakhona bathi makabekwe emangcwabeni lapho okubekwe khona amaqhawe eNational Heroes Acre ngoba walisebenzela leli lizwe. Umkhokheli webandla leZaphu uDr. Dumiso Dabengwa ongomunye walabo abahlukuluzwa kakhulu ngesikhathi sezehlakalo zeGugurahundi uthi uqale ukumazi umuyi ngomnyaka ka-1961 ngesikhathi bebotshiwe bonke. UDabengwa uthi wasebenza lo muyi bekuZaphu kwaze kwathi sebebhazuka uNkala elabo Mgabe ekusungulweni kwebandla leZanu ngomnyaka ka-1963.
Ngizwa kuthiwa ngomunye wabantu ababengafuni ukuthi iPatriotic Front ingene kuma-elections indawonye. Sangena ekhaya sebe winile lawo ma-election ka-1980.
Ekuphumeni kuhulumende uNkala, uDabengwa uthi akazange akhulumisane laye okwesikhathi eside ngemva kwesivumelwano somanyano phakathi kwabamabandla abalisa eleZanu PF kanye lele PF Zaphu ngenxa yezizathu ezimbalwa phezu kwezehlakalo zesikhathi seGugurahundi.
Angizange ngibe lalutho kangako laye ngezizathu zokuthi ngangizwe izinto eziningi ngaye ayezikhuluma ayezenza ngesikhathi seGugurahundi engangizange ngikuthakazalele.
Uthi lanxa wayehlezi ekulandula uNkala lokhu uke wambuza phezu kokuphatheka kwakhe kuGugurahundi.
Zonke ezinye izinto lezi abantu abathi wazikhuluma ezifana lokuthi ngiswele isepa yokuzigeza ubuNdebele, amaNdebele agangile bonke bayizaphu, into abayizwayo kuphela ukuthi baphele amaNdebele. Ngithe ngimbuza ngokuthi kuthiwa wena usitsho izinto ezinjalo, walandula uze wazihambela uNkala. Ube ngafuni ukuthi avume ukuthi waba lesandla esingakanani entweni zeGugurahundi. Ngithemba ukuthi iqiniso sizalizwa ebhukwini leli athi yena lizaphuma esehambile.
Uthi uDabengwa kumele ayebekwa emangcwabeni eNational Heroes Acre ngoba walisebenzela leli lizwe ngesikhathi sempi yenkululeko. Umqondisi enhlanganisweni yeMisa Zimbabwe uMnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi alumthinti lolu daba lwemva kaNkala lanxa waphathisa kakhulu embalini yenkululeko kuleli lizwe.
Vele mbona ngathi nje usuku lwami nje luyaqhubeka ngendlela oluqale ngayo ngoba sithezi vele sikhula besimbona even la kubo TV engumuntu obe engemva kweGugurahundi ebe ngumuntu obethuka isizwe sakibo.
Kodwa umnumzana Nicholas Tavengwa oyisakamuzi emzini weBudiriro eHarare uchaza uNkala njengomuntu owalihluphekelayo leli lizwe ngakho kasikho isidingo sokuba angaze abekwa eNational Heroes Acre.
Ngesikhathi sona sesitsho izinto ezinjalo kwakukuhle kuye kodwa abaningi kasikhumbula ukuthi sikuxolelana ngoba akulamuntu ongawoniwe.
Umuyi ubikwa ebhubhela mhla ekuseni ngezikhathi zesithupha esibhedlela se-Avenues Clinic eHarare abelaliswe khona ngesifo sezinso. Ubesele minyaka engamachumi ayisichiyagalombili lanye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.